Izilogane besenziwa kulomhlangano bezikubeka sobala ukuba abasakhulayo laba bengalijabulelanga inyathelo eselithethwe ngumgabe. Abasakhulayo betshengisa ukukhathazeka ngalo bethi bebengalilindele. Omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka ngumgcinisihlalo wabantwana abalabazali abalwa impi yenkululeko, iChildren of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, uMnumzana Innocent Mhlanga.
Ikabhawu yakhona actually ngithi thina kuyasimangalisa ukuthi umuntu former president besimrespecta thina njengebandla, yikho even enga-expelwanga akagxotshwanga emhlanganweni, but ngendlela asenza ngayo seyitshengisa ukuthi yena seyi-coward, and thina njengama-youth we are disappointed with him. That's why lapha sisithi phansi laye, but all along we used ukuthi simrespecte njengo-former president and also sasimthatha njenge-revolutionary icon. So thina sithi we are now disappointed and sesithi phansi laye asamfuni.
Kwasekelwa njalo ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sale nhlanganiso, uNkosazana Belinda Sibusisiwe Cele.
Kodwa nxa sesizwe kubambana labantu abafuna ukuphambanisa istability lokuthula kwabe sekungani bekube khona okubuyisiwe ngamasotsha ngesikhathi se-restoration, Operation Restoration of Lagos, and sibona ngani silokungathabi. Besimbona yena enguye ozasikhuthaza ukuthi ama-elections abuya lawo sizawawina njani, esinika indlela yokuhamba ngayo. Kodwa nxa esenguye osebambana labantu ukuthi bephambanise ukuphumelela kwama-elections, yena sasimbone engumuntu ohlonipheka ezanupief. Akuda nxa esengani sefuna ukuphambanisa lathi njengabakhulayo abatsha do anything ukuthi silwele into leyi ethiwa yilegasi esitshiyele ngabazali bethu, and if it means ukuthi singasakhulumisani laye, hayi yikho lokhu, it has come to that. We are the last line of defense and we won't apologize for that. Anyone obuyayo ukuzodestabilize that legacy, he stands as a threat and will do anything, not anything, but will do what we can against those kind of characters.
Emazwini akhe awethule kwabasakhulayo laba, uMongameli Mnangagwa wazise ukuba okwakhathesi kuseselihungahunga nje, beyikhona besalindele ukuthola iqiniso phezu kwalolu daba lukaMgabe lomthinisi.
The former president, currently we see in the media about various speculations about these activities.
Owake waba ngumongameli welizwe okwakathesi sizwa ngabezindaba phezu kokwenzakalayo. Ngokuya kwesikhathi sizokuba kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Sizothatha amanyathelo kuphela nxa iqiniso seliphumile, kodwa iqiniso yikuba kasijajuliswa ngesikuzwa ngabezindaba, asazi ukuba liqiniso na loba hatshi.
Uthembise ukuzigcwalisa izifiso zabasakhulayo, uMnangagwa wabaxwayisa ukuba baqinise ukukhankasela ukhetho kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana zebulenjini. Bekuhaywa ingoma ebezincoma uMnumzana Mnangagwa lequla lakhe lenkokheli ebandleni lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.